Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma esigodlweni sommeli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kutsho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu. Yikho sibambile nelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-internet. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwento uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Sinayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo, sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
UDokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe i-family planning ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet, bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olweDreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwePEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.